izakhamizi lezi zithi inzuzo etholakala emsebenzini wokwethekelelwa kweVictoria Falls ihanjiswa yonke esikhwameni sikahulumende ingasaphendukiswa ukuzosebenza ukuthuthukisa idolobho leli loba emaphandleni aligombozeleyo. Isilinganiso samachumi amathathu ekhulwini 30% senzuzo etholakala ukubukisa impopho mazamanzi kumfula weZambezi kanye lezinye indawo ezigcinwa inyamazana zendle ezinjengeWange leZambezi National Park zingaphathisa kakhulu kunhlelo zentuthuko kulumango. Ukansila Give Me Again Moyo wekaChechete emaphandleni uthi kuyadanisa ukuthi indawo le kayilantuthuko.
Esilakho nje esikuzuzayo yikudlelwa izifuyo, yikubulawelwa izilimo zethu, yizo indlovu lezo, yizo izilwane lezo, yizo impisi lezo, ingwe lezo lamahlosi.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe ngumnumzana Nkosinathi Jiyane ongu-alderman waleli dolobho ngokuthi umongameli Emerson Mnangagwa ngabe uyezwa isicelo sabo lesi esesileminyaka leminyaka.
U-president akabe le-listening iye ethona abantu bangale abantu abambakhala just like in any other community, mbe kusemarangi mbe kungaphi, whereby saying in-natural resource yakhona phana, people should benefit from there.
Uphenyo olwenziwe ngabohlangothi olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olweZimbabwe Tourism Authority nyakenye luveze ukuba ngomnyaka ka-2021 ngemva kobhubhane lwe-COVID-19 izethekeli ezangenayo zaba zinkulungwane phose ezingamakhulu amane 397,732. Kodwa unkosikazi Regina Khumalo oyakhele ngaphansi kwenduna uMvuthu uthi leli nani alihambelani lesimo sobuyanga obukule indawo.
Imali yezinyamazana emelincedise umphakathi iyathathwa ihanjiswe eHarare, athe Harare landiswa bani, ichiya abanikazi lapha bedubeka.
Unkosikazi Sifiso Sibanda omele inhlanganiso yezakhamizi eWange Residents Association uthi phezu kokuthola isilinganiso esithile senzuzo bona bafisa ukuba abantu abaluphele labafundi bavunyelwe ukuzobuka lezi ndawo kungela mbadalo.
Bona abantwana ezikolo zonke ezikhona la bangaphiwa ama-opportunities at different times on different days ukuthi bake bahambe bayingena bayebona ama-falls because bayafuna ukuthi bayefika khona ngale, but imali yokungena inzima ayikho, abantu kabalayo imali.
Umnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende esabelweni seMathebeleland North uthi izikhalazo lezi uhulumende uphezu kwazo njalo linzuzo iphiwa amakhansili ukuthuthukisa izakhiwo zakulindawo.
Imali ze-devolution izana yi-5% yemali engena ku-national, so yabe seyibisa back to ama-communities or kuma-councils wona lawo ezigaba zangkhona, including iVictoria Falls Municipality layo is benefiting.
AbeZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority lonyaka bakhweze inhlawulo yokungena ukuzobukisa impopho mazefolosi. Izethekeli eziyizizalwane zeZimbabwe zihlawula amadola alitshumi emelika $10 umuntu ngamunye. Abadabuka emazweni angomakhelwane awesadik bakhokha amatshumi amathathu $30 kuthi izethekeli zamazwe akhatshana zikhokhe amatshumi amahlanu emelika $50. Ngaphandle kokubukiswa kwempopho zamanzi, izakhamizi zalumango zithi kunenge okwenziwa kulindawo okubuthanisa imali okugoqela ukugwedla ngesikepe lokundiza ibhanji jumping, ukubuka izinyamazana zendle, ezinye zezethekeli zihlawuliswa ukuzingela lokunye okunenginengi. Ngomnyaka odluleyo abeZTA bathi bathole inzuzo engaba izigidi phose ezingamakhulu ayisithupha zamadola emelika $580. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthi abadlamini.